Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 26 lwezi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngoba kathesi ngiwafika ngelisisa sokusele iphase yi-1 kumele beqede mhla ka-19 December and so vela mbona ngoba it's over almost 3 weeks now. So ngokuya ngendlela izinto ezenzakala amboni ngayo ukuthi bazayenelisa ukufikisa inandona lelo le-7 million.
Ukusuka esihlalweni kukamongameli Mugabe kukhanya sekusenza abantu babe madolonzima kudaba lokubhalisa amagama abo kuluhlu lwabavoti.
Ye kule two sides of the story lapho. Okomqala historically nathi nikhangela mina ngiyagwazi mbona njengomuntu onguye waba lesandla esikhulu esikhathi eGrawund besebenza bendawonye ke nabaphelesibi nomgabe.
Abanye bathi umongameli Emmerson Mnangagwa ulakho ukuvuselela umnotho welizwe kodwa kuza kuba nzima ukuthi abantu bamvotele.
Abaningi siyakwazi ukuthi bayajabula bathi siyajabula iZimbabwe isizobuyela umnotho sizobuyela ukuthi ibe iZimbabwe enhle umnotho uzoba right. But thina sinokuthi kufanele sibheke ama-reflections ethu on what happened uMzimu athini.
Abe Zimbabwe abahlala kule South Africa benza idili lokujabulela ukugenquka kahulumende kamongameli Robert Mugabe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukusuka esihlalweni kukamongameli Mugabe sekusenza abanye abantu babe madolonzima kudaba lokubhalisa amagama abo kuluhlu lwabavoti. Ukhetho lukhangelelwe ukwenziwa kunyanga ezingedluli ezilithume ezilandelayo kodwa ababhalisa amagama abo kuluhlu lokuvota sikhuluma nje bedlula kancane izigidi ezintathu i-3 million. Siqoxe lengcwethi ecubungula ezokhetho unkosikazi Ellen Shiriyelenga njalo oyisiphathamandla sebandla le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube.
Ngoba kathesi ngiwafika ngelisisa sokusele iphase yi-1 kumele beqede mhla ka-19 December and so vela mbona ngoba it's over almost 3 weeks now. So ngokuya ngendlela izinto ezenzakala amboni ngayo ukuthi bazayenelisa ukufikisa inandona lelo le-7 million. And futhi inkinga ekhona yukuthi abantu bekule confusion yona le yadisenzakala okwabo-president omutsha landlani. So iviki leyi naleyani iviki bekungani inani belisilela mbijana ngendaba yodaba ngendaba yona le yadisenza. But ngokuthina ezi-political parties siyazama sekuyokwenza ama-door-to-door but kulokunye okusililayo kakhulu. Ende nxa sikhangela inani elikhulunywa yiveki ligoqela abantu abasediaspora kubo-South Africa lalasebotswana lamanye amazwe. So singanazelela inani labantu lona abantu abaningi bona laba babuya nge-last week ngeviki ethisimuzi nebhukubo-2021 khona ngalo. So thina nxa sikhangela iveki ivala uhlelo lolo mhla ka-19 nolunye udaba sikulokhanya lunzima ngoba abantu abaningi bazayihluleka ukurejista.
Kahle kahle kuyini kanti okubangela ukuthi inani lingaqansile phezulu ikakhulu nxa sikhangela ukuthi elikhona kathesi lincane?
Zinengi izizathu ezenzakalayo. Kulalaba for instance awuthiwa ngama-aliens ukuthi kuthiwa lebanje bazalelwa lapha eZimbabwe but abazali babo bavela kwamanye amazwe awo-Sadc region. So ngabanye abantu ade bevalelwa ngaphandle ukuthi kuthiwa hhayi qalani lilingisise amaphepheni. And futhi kuzokuba even ontanga yikho kunenkinga kakhulu ngoba these ones nxa sikhuluma labo bathi mina vele anginamsebenzi angilani ngaze ngivote ngenye into vele ade sikhala ngayo ukuthi ontanga loba nje leli kakhulu izenzela bona but bona bakutshela ukuthi hayi there's no point uchona to register ukuvota tonye inkinga sibile sihlangana la ukuthi abantu be register ngobuningi babo.
Alo ke ngukhosikazi Ellen Shiriyelenga ingcwethi yecubungula ezokhetho njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube. Lokhu sikudaba olufanayo usekelo oluphiwa umongameli Emmerson Mnangagwa ngamazwe angentshonalanga selubangele ukuthi amanye amabandla alahle imbeleko ngoba kungaba nzima ukumnqoba kukhetho nxa engavuselela umnotho welizwe kungakafiki ukhetho oluzayo. Sixoxele siphathamandla sebandla le-People's Democratic Party umnumzana Edwin Ndlovu.
Yekule two sides of the story lapho okomqala historically ngase nikhangela uMnangagwa simbona njengomuntu onguye waba lesandla esikhulu esikhathi ku-ground besebenza bendawonye ke nabo-fellowship nomgabe yi-history yakhe embi tainted ne-violent election le edlulileyo olesandla kodwa-ke okwakathesi simbona njengoba esefakiwe ukuthi akhokhele ilizwe ukhanya ngani ungumuntu ofuna ukuthi abe ne-legacy yakhe echini lekamgabe ayenze kuhle abe lo mbuso oqondileyo umnotho welizwe uvuke kwengazathi ungumuntu ozazama ukusebenza ngamandla ukuthi akulwele khonokho ukuthi kulunge elizweni njalo ngibona ingazathi uthola usekelo-ke emazweni angaphandle ikakhulu o-Britain ukuthumela kwabo uminista we-African Affairs ukuthi abuye ezogcotshwa kuthengisela usekelo-ke azalufola yikho-ke ngibona ingazathi yindoda-ke esehlakaniphile esifundile ngamaphutha kamgabe uzazama ubungcono bakhe uMnangagwa umbono enginawo wena lowo
okokuthi nxa ukhangele enganqoba yini kukhetho?
Kukhetho-ke ayeke anqobe nxa engashintshanga-ke izinto zaba zinhle kodwa kangayenza-ke umnotho welizwe-ke uvuke asebenzelane kuhle-ke labantu ezamalungelo oluntu zikhanye-ke kusebenzeka kakuhle njalo-ke le ndaba ehluphayo kithi ngapha emathebhelelenti angaphelanga indaba ye-ground angakhuluma ngayo elungisise funa angayenza ukuthi athole amavoti-ke ukuthi anqobe kodwa-ke ngingazi-ke abantu emathebhelelendi-ke angeke anqobe okuzwayo angathola-ke khona ngayo emashonandeni lapho athole-ke ngayo usekelo angaluthola.
Alo-ke ngumnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Kunjalo nje abasakhulayo bathi bakhangelele uhulumende omutsha kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuba aguqule indlela abeqhuba ngayo umsebenzi phansi kukahulumende kamnumzana Robert Mugabe akhulumisane labo ukuzwa izifiso zabo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Kumazwi akhe wokwemukela isikhundla sokuba ngumongameli welizwe, umnumzana Emmerson Dambudzo Mnangagwa uthembise ukusebenzela uZulu okubalisa abasakhulayo. Unkosazana Sichasisile Ndlovu ubona ngezokuhanjiswa komsebenzi enhlanganisweni ye-Community Youth Development Trust enguyena njalo owayisungulayo emaphandleni eGwanda. UMandlovu uthi kungabi yinkulumo nje ephelela emoyeni njengezithukuthuku zenja. Lokho kuthenjiswa ngumongameli omutsha umnumzana Emmerson Mnangagwa kakhulukazi kwabasakhulayo abayibona abalinani eliphezulu elizweni. Uthi kusesemasinya kibo njengabasakhulayo ucabanga ngokuthi ingathuthuka masinya impilo yabo ngoba sekungene umongameli lohulumende omutsha. Kunengi uMandlovu athi kungenziwa nguhulumende ukuthuthukisa impilo yabasakhulayo okunjengokuthi izabelo zibe lamandla okusebenzisa ukutholakala kizo ukuzithuthukisa i-devolution.
Thina singananzelela njengeGwanda sile golide line. Xa hamba igolide lelo lingabe lisenjiwa kusemthethweni libenefitha abantu beGwanda, ngiyathemba ukuthi ngayiGwanda ithuthuke kakhulu ngoba siyabe sizahlala phansi sivumelane at local level ukuthi hayi abantu abasebenza la kabayenze visible corporate social responsibility ukuthi phela bekwanise ukuthuthukisa idolobho. Lingathuthuka idolobho lomuntu omutsha uyabe sekwanisa ukuthuthuka ngoba sokule nzinto eziningi angakwanisi ukuzifinyelela eziseduzane la ezingathuthukisa impilo yakhe. Njalo futhi sikhangelele ukuthi i-devolution of power yindlela enye engapromota ukuqhatshwa kwabantu abatsha ezabelweni zabo.
Unkosazana Lindiwe Maphosa usebenza njengo community youth advocate kuward 22 enhlanganisweni inye ye community youth development trust konale eGwanda. Uyawusekela laye umbono wokunikeza amandla kwezokusetshenziswa kokutholakala ezabelweni.
Sikhangelele kakhulu ku devolution of power. I devolution of power iyasincedisa emisebenzini njengabantu abatsha. So sikhangelele ukuthi khona laba abazangena baza kufaka kube yi priority yabo. Sikhangelele njalo ukuthi ama minister lawa azaba ngabantu abahlonipha abantu, abantu azabe bekhona eParliament isikhathi sonke nxa sokumele kubuzwe ngama departments abo. Sibabonile kade bekhona ukuthi bebe absconder bengabi khona ukuthi nxa ubuzwa imibuzo kuswele lo muntu ophendulayo. So thina sikukhangeleleyo sifuna ama minister azatshintsha nje impilo yabantu, azatshintsha even ama vendors. Sikhangele ukuthi khona ama vendors amaningi yithi abantu abatsha sithwele kanzima. So sifuna ukuthi khona kube ngabantu abazwisisayo ukuthi ilizwe leli kakhulu seli affecte abantu abatsha.
Umnumzana Semlawuzi wasesigodini upha umbono wakhe phezu kwenkokheli ayifisayo yena njengosakhulayo.
Akhethi abantu abazi umsebenzi, abantu abakhambelana lomsebenzi nalowo abawufundelayo. Akhona ukhetha uminister ngokuthi waya esikolo kuphela, hayi sifuna ikhethe i-post education. Akhethe umuntu okhambelana le-education, i-post yezemali. Akhethe uminister okhambelana ngezemali. Lokhu kungaba kuyiso isifiso sethu sakuqala esifisa ukuthi senzeke. Njalo kakhathe inamba yama ministers maningi kakhulu.
Ufuna baphiwe ithuba lokunikeza imbono yabo kuhulumende uMlawuzi.
Thina nje youth sicela ukuthi sibe khona lati kugovernment sifake imbono emithi, ngoba isikhathi sonke sibe sitshelwa ngemibono yakudala engasoze yafa yenza ngalo. Sitshela ukuthi kuthiwa ye ilizwe lingavele liphambanise liyabuyela lithathwe izandla zenzane zakudala. Hayi, lokhu yinto siyazi ukuthi ayisoze yafa yaba khona futhi. Salithatha ilizwe ngo-1980 alisoze futhi labuyela. Noma kungabusa umuntu omhlophe alisoze labuyela khona pha. Sina sifuna ukuthi singayihlukaniswa ngekhala kumbe ngani, sonke sibe ngabantu wani.
Lezi zifiso zabasakhulayo ziza kukhangelelwa ukuba yikhona uMongameli Mnangagwa ezokhetha inkokheli kahulumende entsha ngemva kokugcotshwa kwakhe ngokusemthethweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Kama.
Izakhamizi zesigaba seMathabeleland South zikhala ngodubo lokusilela kwamanzi oseludale ukuthi kwezinye indawo izakhamizi lezi zinathisane lezinanakazana emthonjeni. Izakhamizi lezi zithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kuzamele aphathe udaba lokuswelakala kwamanzi njengoba lumqoka kulesi sigaba. Uvusisi Zwemkhwananzi uyalandisa eseGwanda.
Udubo lolo lubhahe ezansi eGwanda nxa usuka eGaranyemba usiyabamba eGungwe. Izakhamizi zeGaranyemba zithi kumele zigqotshanise obabhemi kanye lembuzi lapho zisiya kukha amanzi emthonjeni ngenxa yodubo lwamanzi olubangelwa yikuswelakala kwezikotsho kule ndawo. Iningi lithi ukuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo esigabeni lesi kubafaka engozini yokuhlaselwa yimikhuhlane yohudo. Ababalisi kanye labantwana besikolo seGaranyemba esemfundo yaphansi labo banatha amanzi asemfuleni. Lapho sivakatshele eGaranyemba sihlangane lonkosazana Melissa Siziba obesikha amanzi echibini kulandela ukuna kwezulu ngomgqibelo ebusuku. Uma Siziba usilandisele ngodubo lwamanzi eGaranyemba.
Ngathela ezindaweni ezinjengazona lezi kumbeni ezifuleni, but ma kungela sikha ebrijini elikhulele ngale. Ma kuyukuthi izifula zabe zigeleze kakhulu zabesebenzisa lokunatha. Kathi amazikeleze mbijana sayifaka ukuthi kule doti sazabe sakha ukuwatsha nani. Sisho ukuthi ngaba sifakele izikotsho sikhona but sifile.
egungwe udubo lwamanzi lolu lukhulu kakhulu ngoba idamu eliyilo elithenjiweyo ladubuka nyakenye njalo izakhamizi zilokhu esabela ukuthi izikotshi eziphansi kwedamu zilakho ukoma nxa leli damu lingalungiswanga ngoba amanzi ezadlula esiya kuLimpopo. Umnumzana Edgar Ncube uyisakhamuzi segungwe njalo uthi iningi lezakhamizi lithole nzima ngokuswelakala kwamanzi.
Siyavuka ekuseni kusesele sibili mekuvuka umuntu ngo-4 usiya kukhamanzi. Uzafica lapho abantu bebaningi ngoba kungavele kuse sokumele ukuthi ufike ulinde laba abanathisayo anathise khona uzakuthi kuthola amanzi. So ayisiphakathi kodubo olukhulu kakhulu ekenguloyisayo ukuthi aluba besithola usizo amadamu avuselelwe ukuze sikwanise ukubamba amanzi, isifuyo sikwanise ukunatha amadamu, abantu bathole ukunatha kahle ezikotsho ngoba hhayi kunosizi kakhulu ukuthi uthole sinatha ndawonye lezifuyo.
Iningi lithi likhangelele ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa athathe udaba lokusilela kwamanzi emhlubulweni wezansi yeGwanda njengodaba olumqoka olufuna ukulungisiswa ngokuphangisa. Esine isakhamuzi esimbuka esingathandanga ukuqanjwa nebizo sithi umongameli Emmerson Mnangagwa uzalandela izithende zalobe ngumongameli wakuleli umnumzana Robert Mugabe nxa engehluleka ukuphatha udaba lwamanzi kanye lezinye indubo ezibhekane labahlali bemaphandleni.
Okwenzakeleyo okokuthi uzakaphumi, siyathembela ukuthi yena lo osengenile ubonile indlela le aphunyiswe ngayo, kutho ukuthi nxa la engaseyenzanga izifiso zabantu kuthi la besemgwaqeni. So sibe sicela ukuthi thina endaweni yethu yena le esimbuka village thina siyahawula amanzi, kunamadamu.
Izulu elana ngamandla nyakenye ladiliza amadamu amahlanu emaphandleni eGwanda abalise leGungwe, Madihongola, Mapate, Maliphuluhulu kanye lelimatalamombe. Oze kuthe izakhamizi kanye lezifuyo zisengozini yokubhekana lodubo lokusilela kwamanzi. NginguVusisizwe Mkhwananzi, oyindaba zeStudio 7 eMajawundeni eGwanda.
Iqembu le-FC Platinum lithi lizaphatheka kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika ngomnyaka ozayo ngemva kokuphakamisa kwalo isicoco se-PSL. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-FC Platinum lithi ngokuphakamisa kwalo isicoco se-CAS Laga Premier Soccer League lathola ilungelo lokumela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika we-CAF Champions League ngomnyaka ozayo. Umongameli waleli qembu uGeorge Mawere wethule umbiko esithi baludinga usekelo oluvela kumaqembu asekehamela ilizwe ngomncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika. Inkulumo kaMawere igcizelela leyo ekhulunywa ngumdlali we-FC Platinum uWinston Mango okhuthaze uZulu olandela umdlalo wenguqu ukuba asekele leli qembu umkhankaso walo kuzwekazi lase-Afrika njengoba liyabe selimele ilizwe lonke leZimbabwe.
Kangelele ukuthi lokhu okwenzakileyo kuqhubekele kusiya phambili even siyadlala i-Champions League lisupporte njengoma lingasupporti i-FC Platinum libe lisupporta kathesa kusase i-FC Platinum seyizimbabwe abasekeli beyayilendala abasekeli bedynamos siyabanusa ukuthi besupporta ngokuya phambili.
Umsekeli kamqeqeshi weqembu le-FC Platinum uLizwe Sweswe ukuthi kuzamele balungiselele ngemfanelo ukuze baqhube kuhle kumncintiswano we-CAF Champions League ngomnyaka ozayo.
Ngele mfuso somuntu wonke ongukhoshi ukuthi kona at least ukwazi ukuthi udlale kwindebe e-Africa ngendlela esiyenza khona lama-players esinawo athenje singa-heda 1 or 2 kodwa ngokubona kwami into zonke sizazama lapho esikwanisa khona ukuthi i-represente isibalo sizamele siprepare.
Ukuphatheka kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika kutsho ukuba iqembu le-FC Platinum lizabe lixotshanisa impala ezimbili ngomnyaka ozayo okuyinto ephazamise iqembu le-Capes United ukuba iviyele isicoco se-PSL kodwa umgadli uGift Mbwedi uthi balakho bona abe-FC Platinum ukuphumelela futhi.
Kubona futhi umnelezi uthathe mo udlula kubona esiye futhi umnelezi bambane futhi sithathe futhi enye iligi because mina ngigcine khonapha kuphelele khona because meyidlala ibhora siyaphambili ngibabona isoli yama-championship.
Iqembu le-FC Platinum like laphatheka umkhankaso wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Africa ngomnyaka ka-2015 lapho ebelimele ilizwe kumncintiswano we-CAF Confederations Cup kodwa liphange laphelelwa ngumphako ngemva kokunqotshwa elikwenziwe ngele-Young Africans elase-Tanzania kuzinga lakuqala elo mncintiswano. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanjini.
Singakangena esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Upapa uFrancis owesonto yeRoma ufike lamhla eMyanmar kumizamo yokuthi umhlaba ubekwazi ngokwehlela abohlobo lwesiRohingya abahlukuluzwa nguhulumende. AbePakistan abakholo lwesiMuslim badibane lamabutho ngelanga lesibili lamhlanje phandle kwedolobho le-Islamabad batshisa izimota andubana bayacatsha enkambeni abayakhayo kumaviki amabili adluleyo. Izizalwane zeZimbabwe zizabambana lomhlaba jikelele zihlonipha umkhankaso wokukhuthaza ukumiswa kodlakela bobulili ikakhulu oluqondiswe kwabesifazane o-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence oluqale izolo njalo kuzathatha amaviki amabili. U-Anastasia Ndlovu siphalo ludaba ngokugcileyo ekoBulawayo.
Uhlelo lolu lonyaka luqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi From Peace in the Home to Peace in the World, Promoting Safe Spaces for Women and Girls. Inengi lenhlanganiso beselimise inhlelo zokuthakazelela leli langa kulandela umbuso webutho oqhubekela phambili ezweni oqale ngolwesithathu kuviki edluleyo. Insuku zokuhlonipha ubulili lokuvikela udlakela ezindlini ziqale izolo, zikhangelele ukuphela kunyanga ezayo ngolwezi mhla zilitshumi. Iningi labantu lithi ukumamanzonzo kwezombusazwe kanye lokwehla komnotho welizwe sekubangele ubunzima kwabasakhulayo kunye nabesifazana osekudale ingxabano emulini ezithile kungakhathalekile ukuthi ngabaswelayo kumbe abatholayo. Umqondisi wenhlelo e-Community Working Group on Health, unkosikazi Nonjabulo Mahlangu, uthe baqhubekela phambili ngohlelo lokuhlomisa abasakhulayo ngezempilo njalo bakwenza malanga onke omnyaka kugoqelwe enhlelweni zabo abazenzayo.
Khathe siqhakathekile emhlabeni wonke jikelele laselizweni lapha esisebenza ndawonye njengenhlanganiso esijiyeneyo njengezigaba njengabantu ukuze sivikele udlakela empilweni kamntwana oyinkazana empilweni kamama ukwenzela ukuthi bekhule kuhle bethokoze bengabi lezinto ezibaphambanisayo. Njengenhlanganiso sibona leli kulithuba lokuthi sikhumbuze ngemalungelo kwezempilakahle lemlando okumele siyenze ukuze sihlale singabajabuleyo singabathokozileyo kwenzela ukuthi sibe lempilakahle.
Olwela amalungelo oluntu eqhuba isisekelo sombuso phambili umqondisi wenhlanganiso ye-This Constitution Alliance unkosikazi Abigail Mupambi utheka soke abuyela emuva ngokuqinisa amalungelo oluntu ekhangele ikakhulu owesifazana lamankazana asakhulayo ethi yibo ababhekane lobunzima obukhulu ngalesi isikhathi lapho izinto zimimanzonzo ezweni.
16 Days of Activism Against Gender-Based Violence umkhankaso esihlala silawo emnyakeni but lonyaka njengesizwe siba lawo nje ngesikhathi nje lathi sisiba lo khokhelo omutsha elizweni and sikhangelela ukuthi i-activism leyi ingabiyise kube le esingathi khona i-implementation lokho esiyabe sikuchela ikakhulu nje emakhosi ethu ukuthi indaba lezi esiyabe sisithe zahanjiswa ngikhona ngale kwetshenzwe ngokushesha ngoba abantu basuka bekhalaze kakhulu ngokusikhathi esithathwayo ukuthi indaba zabo zilungiswe.
Osakhulayo unkosazana Nozipho Moyo ukhale kakhulu ngenhlupho ababhekane lazo njengabasakhulayo ezweni, ethi ngempela impilo iyabanzimela kodwa kabasoke babuyela emuva ngokuqhubeka bekhumbuza uhulumende ngomlando wakhe wokuhlonipha amalungelo oluntu. Ukuhlukuluzwa kwabesifazana labasakhulayo kuqhubekela phambili eZimbabwe, iningi labo bebulawa, bedlwengulwa, bengatholi ezempilakahle lokudla, noma nje uhulumende ehlala ethi uyalungisa izinto kodwa impumela yakhona ayicaci. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abaculi beZimbabwe bebethe gwaqa lamhlanje eBerea Park eJohannesburg beculela izizalwane zeZimbabwe egigini ababelibize ngokuthi ngelokuthakazelela ukuwa kombuso kantando kayiphikiswa eZimbabwe. Okuningi sikuzweni kuBenedict Nhlapho.
Ngokuntokozo nenjabulo eBerea Park eJohannesburg lamhlanje, abaculi beZimbabwe abacula imidumo etshiyeneyo begogoja kuluthuli. Kulomcimbi abaculi bathi bebethakazelela ukuphela kombuso kamongameli Mugabe besithi ubebusa njengontando kayiphikiswa okweminyaka engamachumi amathathu lesikhombisa. Abaculi laba batshele iStudio 7 ukuthi ukwehluleka kwamongameli Mugabe ukubusa kuhle lokuthuthukisa umnotho kubenze babalekela kwele South Africa lapho abathwele khona amagaba avuzayo. Oqoqeleli gigi umcasiseli kwazakwaza ndawonye Lorita Hove bathi okweminyaka yonke edluleyo abaculi abaningi bagcine bephuma eZimbabwe ngenxa yokuthi fatalala kwamabhizimusi abo ezomculo kubangelwa isimo sezomnotho. Ngakwelincele bathi phansi kombuso kamongameli Mugabe abaculi abethula izingoma ezisola izenzo ezimbi zikahulumende, ingoma zabo bezingasadlalwa emsakazweni. Urita ke uthi balethemba lokuthi uhulumende kamnumzana Mnangagwa uzapha ithuba kubaculi lokucula bekhululekile abaculi kanye lokubapha ithuba lokubuyela ekhaya bayithokozisa uZulu eZimbabwe. Kodwa uthi akufanelanga abantu bajabule bengabuzi imibuzo eqakathekileyo.
Abaningi siyakwazi ukuthi bayajabula bathi siyajabula iZimbabwe isizobuyela umnotho sizobuyela ukuthi ibe iZimbabwe enhle umnotho uzoba right, but thina sinokuthi kufanele sibheke ama reflections ethu on what happened in Zim athini.
Umculo House uMaestro Phambili Moyo yena uthi uhlupho olukhulu ababhekane lalo kwele South Africa njengabaculi yikuthi ingoma zabo azichaywa emsakazweni yakuleli njengoba imidumo yabo yehlukile kulogo okuthandwa ngabalandeli bomculo wakwele South Africa. Layeke uthi njengoba umgabe sesukile uselethemba lokubuyela ekhaya.
Ngizokuzojabulela okungisusileyo eZimbabwe ngazalana. So that's why ngibuyile lana ngabe ngicula mina myself vele into engiyenzayo ngenza into zokucula.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi laye obekuleli gigi ezothokoza ndawonye labaculi.
Sijabulela ukuhamba kwakhe kodwa ngokunjalo futhi singabantu abakhathazeke kakhulu ngokuthi umgabe esikhundleni sakhe kungene uMnangagwa ongomunye wabantu abakade bephatheka kakhulu kugugurawundi ekuhlukumezeni kwama-human rights abantu baseZimbabwe.
Loba nje iningi belisithi laye umnumzana Mnangagwa alimthembi, lokhu akuzange kuvimbe intokozo abebelayo begida kuluthuli. Nelesitudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga Nhlapho. Silugqiba ke lapha uhlelo kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Ukusuka esihlalweni kamongameli Mugabe sekusenza abantu babe madolonzima kudaba lokubhalisa amagama abo kuluhlu lwabavoti. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gande. Litshoneke lobusuku, lilale kahle, sidibane ngo-6 ekuseni kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.